esigabeni zethu lamhlanje lilo Maigobe mhlaka 12 Mpandula 2018. Uhulumende uthi liqhubeka licansi inani labahlaselwa yisihudo sekholera le-typhoid. Ngakho-ke sokuzathathwa amanyathelo alikhuni abalisa ukuthumela amapholisa emizini eqalele lo mkhuhlane e-Glenview leBudiriro ukuxotsha ezitaladeni abaphila ngokuthengisa ngoba beyibo abasalalisa lo mkhuhlane. Omama edolobheni leGwanda bathi amakhansela asanda ukukhethwa kumele alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokhu kuvele emhlanganeni wabomama lamakhansela obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWild. Abaphila lobugoga basola ukusilela kusekelo olungaphathisa ezifundweni lokubala ezikolo, emakholejini, amayunivesithi, laseziphaleni zengwalo, amalayibrari. Elethiden lisungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi zemaphandleni ukuthola amandla kagesi avela elangeni awesola olubiza izigidi eziyisithupha lengxenye $6.5 million. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabeZimbabwe abesehlala emazweni olwe-Diaspora Forum siphatha imizamo eyenziwa ngabesemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lo dubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi ethu athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.